Lapha kobulawa umkhuhlane lo subhahile kakhulu baba okumangalisayo sibili suhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukwenzethi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele behambe emaphathini kuthiwa kulama-night party benathi utshwala kabalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana abagqoke kuhle amamaski abavali amakhala abo. Umkhuhlane lo baba yi-virus njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane kulalela khonokho esikukhulumayo ukuthi abantu bengaze bahlangane eduze eduze bephefumulelana. Behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Nxa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Phosele ukugcina sikhuca mfundo.
Nxa abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Nxa bengalaleli esikukhulumayo abantu bazaphela okwamagama.